Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazo omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhla ka 18 kumpalakazi 2018 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje. Abahleli bamaphephandaba kahulumende athi ele Herald lele Sunday Mail basuswa ezikhundleni zabo kufakwe abanye.
Angithi uhulumende uyi-shareholder enkulu kumaphephandaba wona lawa ama-media lawa. Njalo uhulumende layo vele kumele ukuthi abe le ndlela lapha angakhupha khona ilizwi lakhe. So oyabe nguye emhedisa khonapho uqhatshwe nguhulumende.
Umanisipala wedolobho lakoBulawayo uthi ukusilela kwamafutha epetulo ledizili sokubangele ukuthi ehluleke ukubutha izibi edolobheni leli.
Xa sibona sokusehlulekwa ukuthi kuqhutshwe imisebenzi ethiyeneyo egoqela ukubuthwa kwezibi njengalokho okufakazwe idolobha lakoBulawayo, yinto enzima kakhulu.
Kubikwa kulokhu kule mbono ehlukeneyo eyokuthi umsekeli kamongameli webandla le-MDC umnumzana Elias Mudzuri axotshwe na ngokuhlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa akwenzayo kumbe hatshi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abahleli bamaphephandaba kahulumende athi ele The Herald lele Sunday Mail basuswe ezikhundleni zabo kwafakwa abanye. Usiza Zwayi obehlela iphephandaba le The Herald ususwe kwafakwa uJoram Nyathi. UZwayi usephiwe isikhundla esithiwa editor at large. Kuthi kuphephandaba le-Sunday Mail obengumhleli uMabasa Sasa uphiwe isikhundla sokuthi syndication editor kwasekufakwa uVictoria Ruzwitzo esikhundleni sakhe. Umsekeli kaNyathi eHerald sokungutitsha wona Zindoga kuthi e-Sunday Mail umsekeli sokunguRanga Matayire. KoBulawayo eChronicle lase Sunday News lokhu kungu Innocent Madonko kuthe Sunday News ngulimukani Ncube elokhu esibambile. Sonke isikhathi nxa kulokudonselana kubandla lezano PF kubonakala ngokususwa kwabahleli bamaphephandaba lemisakazo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Mkhululi Ndabambi isizalane seZimbabwe esesihlala ngapha kweleMelika.
Vele angithi uhulumende uyi-shareholder enkulu kumaphephandaba wona lawa ama-media lawa. Njalo uhulumende layo vele kumele ukuthi abe le ndlela lapha angakhupha khona ilizwi lakhe. So oyabe nguye emhedisa khonapho uqhatshwe nguhulumende, so therefore kumele ukuthi akhulume whoever is there should be in line with the government's position. So imsebenzi vele iyaphela. I don't think that it should be anything that is too alarming, although sikwazi ukuthi it's an effort to control the narrative, but they are the powers that be.
Manje ke nxa sikhangela ukubana bona labo ababe besebenza ngabantu ababe semsebenzini bazithole sebengani bayasetshenziswa, ungathini wena nxa ukhangele khona?
Thina uma ungena esijogweni phela kulomfolo okumele ukuthi ungene kuwo, uyabona. Uma uqhashwe emsebenzini ule job description, uyabonga lanta nkuzweni i-freedom. Unless nxaso uyi-private media lapho ophiwe khona i-freedom yokuthi uzikhulumele uzibhalele sandana. Yikuthi abantu nje jikelele kuba nzima ukuthi begcine sebekwazi i-difference between i-news ezibabenefitayo ne-news ezibacontrolayo uma nxa sokulomuntu ofakwe esikhundleni esinjalo, ngoba yiwo phela ama-newspaper akhona njalo. Khona nje amanye ama-possession aba yi-straight jacket, ngoba uma uvele uyi-government lead mouthpiece, if that medium, be it the television, radio, or even electronic media, as well as move a regular narrative, the media houses are manning, maybe not necessarily mission statement, but the Ukulumende needs that newspaper if Ukulumende is going to have a chance of doing anything. Ukulumende needs the newspaper to disseminate ukuthi akhulume the uzafuna editor ozafaka so that Ukulumende akukhulumayo yikho abantu bazakuzwisisa, so that the program yakukulumende iye phambili.
Olunye udaba abebandla le-MDC ababefuna lulungisiswe phambilini kokhetho kwakuyilona lolo olwendaba, ikakhulu amaphephandaba lemisakazo ababesithi akubaphathi kahle. Manje nxa sibona abahleli besuswa mahlayana kanje, kutshengisani ukuthi vele abe-opposition bona bengakhangelelana?
Kona kuvele kakukuhle ukuba umuntu okhuluma iqiniso athuliswe kumbe akhutshwe esikhundleni ukwenzela ukuthi iqiniso kumbuthi izinto zikhanye zisenziwa ngasese, ukuthi into zingabi segcekeni. Khonokho kuvele kakuhle. Kodwa sikhangelele futhi bantu bakithi isiqokocela into enkulu lapho kande mina ikuthi uyabona abantu ama-journalists njengani, so long izinto ezinje as long as you bring them to the fore to ukuthi abantu bakhulume ngazo bekubone, I think yikho okuqakatheke kakhulu.
Hallo ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi, sizalwane seZimbabwe esesihlala ngapha kweMelika, ubexoxa le studio 7 ecingweni esedolobheni le Indiana. Umanisipala wedolobho lakoBulawayo uthi ukusilela kwamafutha epetulo le-diesel sokubangele ukuthi ehluleke ukubutha izibi endaweni ezigoqela iRiverside, Waterford, Manningdale, Selborne Park North kanye lasenzikini yedolobho. Izibi endaweni lezi bezimele zibuthwe izolo, kodwa umanisipala uthi wehlulekile ngoba izimota zakhe zingela mafutha la. Ngokunjalo uthi uzazibutha ngeviki ezayo ngomvulo. Lokhu kusolwe ngabantu abaningi abathi ingcekeza le ilakho kubangela uqhamuka kwemikhuhlane efana le-cholera. UNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomeli we-Makhokhoba edale le-Parlamende, uMnumzana James Sithole.
Konke khonokho kuveza ubufakazi obodubo ubuzima obubhekane lelizwe ikakhulu ekutholiseni amafutha. Amafutha ayiwo aqhakathekile ekusebenzeni kwezimota, ekusebenzeni kwemitshina yemayindasi. Kodwa-ke loba uhulumende edebisa esithi khona akhuluma ethi amafutha akhona anelisa elizweni, kodwa-ke nxa sibona sokusehlulekwa ukuthi kuqhutshwe imisebenzi etshiyeneyo egoqela ukubuthwa kwezibi njengalokho okufakazwe idolobha lakoBulawayo, yinto enzima kakhulu etshengisa ukuthi bona uhulumende wehluleka, hathi nje ukwehluleka kuphela, kodwa-ke akakwanisi, akalandlela ukuthi udubo lolu okwakathesi ngokwesikhathi esifitshane esilandelayo lungaqedwa njani. Ludubo sobulu olunzima olubhekane hathi kuphela loBulawayo kodwa lilizwe lonke. EHarare khona lesithi e-Capital City siyakwazi ukuthi uhulumende uyazama ukuthi nxa kutholakala amafutha amaningi akhona esiwe eHarare esigodlweni ukuze abantu nxa bebona umumo weHarare ungani ungcono, kodwa-ke lakho loba kunjalo kuyehlula. Khonokho kwenzakala koBulawayo kwenzakala ilizwe lonke osokuphakazamisa imisebenzi ethiyeneyo hathi kuphela yokubuthwa kwezinto. kodwa imisebenzi etshiyeneyo egoqela konke okudingakala ukusebenza kwamafutha.
Enxa omasipala sebesehluleka ukubutha izibi ngenxa yokusilela kwamafutha ezimota, ayisikho yini okugcine kuqhamuke khona imikhuhlane efana lekholera?
Nxa sikhuluma ngohulumende, uhulumende ulezigaba ezijiyeneyo. Sikhuluma ngohulumende i-central government. Kodwa okwakathesi sifuna ukukhuluma ukuthi nxa abantu besizwa ukwanelisa lokwehluleka kukahulumende kutholakala kwindlela i-local government esebenza ngayo, ugatsha isigaba se-local government. Ngeqiniso, asikhangele nje imizi eminingi, imizi enjengeyabombare, imizi enjengeyabo-Highfield, imizi enjengeyamakhokhora, imizi enjengeyamabuthweni, lapho kulokhu siminye eminye okubutheni khona kuminyane khona abantu. Ngeqiniso, ngeqiniso, nxa kuwehluleka ukuthi izibi zikhishwe, kutsho ukuthi sokulula ukuthi imikhuhlane iqhamuke. Kutsho ukuthi amagundwane asezaba maningi endaweni zona esezabe zibuthane izibi. Kutsho ukuthi impethu, impukani ziba ningi endaweni lezo ezibuthane izibi. Osokufitha ukuthi khona kube namathuba amaningi ukuthi imikhuhlane iqhamuke. Ngeqiniso, ngeqiniso, akusoze kumangalise ukuthi sibone futhi umkhuhlane wekholera usuqhamukile sumemetheke indawo zonke zelizwe. Qinisekile sibili ukuthi sisesigabeni esiyingozi kakhulu.
Sikhuluma nje uthi useHarare, umi njani umumo wokusilela kwamafutha khona ngapho?
Isikhathi esiningi kade senzakala ukuthi uhulumende ubezama ukuthi nxa amafutha wona lawo amalutshwana edolakala amaningi akhona bekuqakathekiswa iHarare njengesigodlo selizwe. Kodwa loba kunjalo akutshengisi ukuthi kuyaqakathekiswa. Into esijayelekile vele sivamile ukuthi indawo zonke kuyimdwendwe abantu sebetshona bemelele ifuel. Ibone enye imota kwelinye igarage eliduzane lepalamende, imota lezi city khona ngezama-embassy layo ilayinile. Okuhle kutshengise-ke ngathesi ukuthi umumo lo usunzima, ngoba nxa sikhuluma ngama-embassy kutho ukuthi ngabameli bamanye amazwe athiyeneyo bayaqakathekiswa labo. Kodwa labo ungabona sebengiyena sebesiyahlangana nabantu bonke emtendweni yokuthi bedinga amafutha. So kutshengisa ukuthi umuthi umumo lo usosigabeni, usesigabeni esinzima-ke kakhulu.
Hello ke ngumnumzana James Sithole omela isigaba semakhokhoba edalele eParliament ubexoxa le studio 7 ecingweni ekwobulawayo. Ake sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-Newsday lithi umhlangano obubizwe ngenjongo yokuxotsha umsekeli kamongameli webandla le-MDC umnumzana Elias Muzuri wehlulekile ukuphuma lesinqumo ngomgqibelo ngemva kokuba enye inkokheli yaleli bandla isala ukuthi kuphube lesinqumo esinjalo. Umzuri wetheswa icala lokuya esigodlweni iState House lapho ahlangana khona nomongameli Emmerson Mnangagwa, kodwa yena uthi wayesemsebenzini. Iphephandaba leThe Chronicle lithi kube lesiphithiphithi eGokwe ngemva kokuba imuli yomunye uJekecha owagwazwa wabhubha ithethe isidumbu sakhe yayesitshiya emzini kalowo ocatshangelwa ukuthi wabulala lundoda. Amapholisa kade ezama ukuthatha isidumbu lesi aqale ehlulwa ngabantu ababaxotshanisileyo baze baphenduka sebebaningi ukuze benelise ukuthatha lesi sidumbu. Iphephandaba leHerald lithi umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube usencenge odokotela ukuthi babuyele emsebenzini ukwenzela ukusiza imphefumulo yezigulane kusalungisiswa udaba lwemali. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela imilayezelo yenu libingelela izihlobo labangane kumbe ukusitshela nje ukuthi umumo unjani lapho elikhona. Inombolo zethu ngu-001-202-465-0318.
Lebo kanjani msakazi khona ngapho? Hhayi, thina silapha eZimbabwe sisendaweni yaye-Bedbridge, endaweni etshisa kumangalisayo lezwe lalini. bese ngibangaliswa ile ndoda ukuthiwa nguMadanda ethi bafuna ukuthi presidential candidate ibe le 52 years and above. Kutsho ukuthi babalekela umfana lo Chamisa. Chamisa umfana lo wethusa amadoda besabani abamekele umfana lo for the next election contest. Nxa kuyukuthi bathi bona ibababusayo bayisabani, ilizwe bani elizabuswa ngabokhulu. Thina bafana abancane sihlezi hayibo hayibo hayibo.
Sanibona ne-Studio 7. Mina nje into engiyibona nge-meeting le ZANU-PF ekhona kusasa, njakula nto abantu abazoyitshilwana ngamanga kuphela. Abantu abahambe bayidlela inyama, belayela amanga ezanu-PF, bezihambile emakhaya bezenzela into zabo behlukane nje lokujabula be-DA izanu-PF isipromise lokhu lalokhu lalokhu. Ngabantu bamanga labo for 37 years. Beqambela abantu amanga bethi khona ye sizayenza lokhu sizenza lokhu, imali kodwa ingena ezikhwameni zabo. Abantu bezimabhela bakabafunda angazi bacabanga ukuthi khona iZANU-PF izabalephelani okwamanje. There's nothing change about ZANU. ZANU is the old ZANU. They never change anything. Abantu abayekele nje ukulalela bahambe ngale bayidlenyama bejabule nje kuphela behluka nento ezidingile. ZANU lamanga too much. Ngiyabonga Msakazi.
Sanibonani bantu bekhezi esigabeni sasemthwani umehlula idube ngitiri njani navenseni labanye khona ngapho nageli lani liyaphila limani njengoba izulu selinile ngithi nyabuya tshela umama uthi nyabuya lapho elime
linjani basakazi mina igama ngupaul ndlovu ekhaya ngibuya eflabos esigabeni se-1s kathi ngokuhlala ngihlala la ejohannesburg ngomsebenzi. Masikhuluma nge-Catholic isimo silalo nyaka, mina ngibona ukuzoba likhefu elizobe limnandi ebantwini abaningi engakoma kwempilo okungakhona lamalanga, ngoba ngathi uyabheka manje izinto ziyasilela emashopu, abantu abanazimali, amafutha ezimoto, kusho nje lathi sibuya ngaphandle kusomelele ngoba awazi nje ukuthi uma ufika ekhaya uyoqala kuphi ugcina kuphi. So mina ngilibona lelikhefele mnami. Sizohamba just nje ukuthi ukuphela komnyaka lokuqala komnyaka. Isikhathi nje lapho abantu abahlangana khona. Ikakhulu abantu esendane esihlukahlukene. Kusho nje sesihambela nje kuyabonana ukuthi nje sibonana nje nezihlobo. Nothi ukuthi mhlawumbe kuyathakazelela ikhefuleli ngoba hayi into ezinzima kakhulu kakhulu kakhulu. Imali asinazo, asazi nto ukuthi manje imali yakhona ukuthi uma ufika ekhaya uzoyisebenzisa kanjani. Akusena nje into ngayo ebambeka ngesanto ukuthi uzofika wenze, awazi. So hamba nje ukuthi uzobona khona ukuthi uma ufika khona le kuzobe kunjani. Ngiyabonga basakazi.
Siyabonga lathi. Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu. Linelisa ukuthi lisithumele amazwi enu nge-WhatsApp. Lingasithumela nge-WhatsApp, siyafaka emoyeni. Lingalifuna ukuthi libingelele izihlobo, lisitshele nje lapho elikhona ukuthi kunjani. Inombolo zethu +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo, +1 202 465 0318. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isigodlo sikamongameli Donald Trump welemelika silandula imbiko ethi elemelika lilungiselela ukubuyisela ekhaya kibo eTurkey okomfundisi uFethullah Gulen ofunwa nguhulumende kamnumzana President Recep Tayyip Erdogan. Ingxenye kahulumende welemelika ilakho ukuvalwa ngolwesihlanu iviki yonale. Ngaphandle kokuba isigodlo se-White House lamalunga idale le-Senate bavumelane ukwethula uluhlu lwendleko zikahulumende ezomnyaka ozayo i-budget ezibalisa imali yokwakha umduli wokuvija umngcele weMelika lele-Mexico. Namhlanje silengxoxo lesinye isizalwane seZimbabwe yonkosikazi Sibhekile Sibanda oseleminyaka engamachumi amabili lanhlanu, 25 years ehlala lapha eMelika.
ngusibhekile Vanda, ngihlezi Indiana Place, Indiana.
Ye, ungasitshela ukuthi usule minyaka emingaki use-Indiana khona ngapha?
25 years.
25 years. Uyakuphenduka ekhaya?
Ye, bengisekhaya nje this past August.
Manje lapha eMelika usule labantwana abazalelwe lapha yini, njalo ungasitshela ukuthi imuli yakho imi njani lapha eMelika?
Hhayi, abantwana bonke bazalelwe ekhaya. Umdala wabhubha ngo-2007, he was 21, and then sinabazukulu ababili, one is 4 years, 10 months.
Ye, manje nxa ukhangele impilo yalapha, ubona ngani impilo ozahluphile ulapha kumbe uyacabanga ukuphenduka uye ekhaya?
Ubuyele ekhaya siyakucabanga, kodwa-ke njengoba abantwana sebekhulele lapha, they acclimated to i-culture yala. So it would be hard for them ukuba baba abantu abasukayo bayeli njengoba nabazukulu, sokunabazukulu. So I guess even nxa singabuya ekhaya, kuyabe kulokhu kulama-roads lapha.
Manje njengogogo uyabethela ingano inganekwano yini, njalo ungasitshela ukuthi ubaphatha njani ukuze ubakhumbuze ngesiko lesintu?
Well, inganekwane ngingaza ngithi ukuthi ngiyababethela, but ngiyabafundisa izingoma, ngibakhulumise, you know, give them a few phrases azabenza bazi ukuthi abakibo bavela ngaphi.
Manje khona ukudla ke bayenelisa yini ukudla kwekhaya kufana lamacimbi lokunye okunjalo?
Amacimbi hayi akasidli, but inkobe, umfusha, uhwaba, bayakudla konke lokho.
Leke livakatshe labo yini ekhaya kumbe abakafiki abazukulu ekhaya?
Hayi, abazukulu abakafiki.
Kodwa nxa libaxoxela bona, libona ungani babona ungani yindawo enjani ekhaya? Indawo angafisela yini ukuthi labo bahambe bayoyibona?
Abazukulu basesebancane ukuthi babe ne-conceptile enjengeyona nje. But abantwana omdala ngokuthi sihambe sonke ngo-August. Ufike wakuthanda, uvele useplani ukubuyela.
Ah, kuhle sibili. Ya, manje umbuzo wami wokugcina, ungasitshela ukuthi nxa wenu ukhangele umumo osekhaya uqathanisa lo walapha, ungathi injani impilo yakho?
Hayi, umumo wasekhaya ushike ihlungu, isibetha nxa ukhangela ukuthi kwake kwaba njani ekhaya. Indawo eyayivele izimele, zonke izinto usenelisa ukuthi uzenze. Ngiyakhumbula ukuthi even ngesikhathi singasifika lapha, i-US dollar yayi, I mean, Zimbabwe dollar is stronger than US dollar. So now, so we can't even catch this of a flipper. We are so sure we can't even get into the logo of Hamburger. If it seems so, that would be what you could figure point the power about to Kuga Kanawa 2 years. We are good to the local.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi ilizwe lingabi lenqobela phambili?
I-corruption. Corruption really, ngoba the financial situation ukuthi ibe lapho ekhona kubangela i-corruption.
Hayi, kuyezwakala, sibongile kakhulu. Ungavalelisa abalaleli?
Ye, hayi, ngiyavalelisa. Ngiyabonga ithuba lokuthi nginike okuyi-reporter nyana okuncane le-update nje ngezinto lapho ezenzakala njani. Isifiso sami ukuthi ngelinye ilanga sizabe sikhuluma ngeZimbabwe entsha esiguqukile yathuthuka.
Hayi, lathi sibongile.
Okay.
Baba.
Alo ke ngusibhekile Sibanda, isizalwane seZimbabwe oseleminyaka edlula amachumi amabili lanhlanu, i-25 years, ehlala lapha kwele Melika. Ake sizwe umhlabeleli weZimbabwe uDecent Sibanda, wazakala ngegama lokuthi DC, yena ecula umdumo we-reggae ekwele South Africa. Uxoxa ke lapha le ntatheli zindaba e-Studio 7 u-Ezra Chisa Sibanda.
U-DC ukhule ethanda ukuhlabela endaweni ezijeneyo, njalo wayetshaya la marimba ethanda lokugida. ucule imdume eminingi etshiyeneyo waze wathi esesegoli wangena estudio lapho acindezele khona idlalade lakhe elitsha elilomdumo wehlengeni.
Iye sanibonani, igama lami ngu-DC, the reggae artist kodwa elokuzalwa ngu-DC Sibanda. Mina ngiwasenkayi eMchabi, ngakhulela eMzilikazi, ngafunda njalo eMzilikazi High School. Indaba yokuhlabelela ngafakwa yilamajito okuthiwa yi-KG Mafia. We had a hit track okwakuthiwa u-Asikwenzi. That kwaito track yaba famous kakhulu.
Abaculi abaningi beZimbabwe bakhala ngendleko zokucindezela imiculo yabo yokuthi itholakale ezitolo. UDC kunjenje elakhe idlalade alingatholakali ezitolo, kodwa laba bafuna umculo wakhe kuba kuhle ukuthi bathintane laye.
Iy'ngoma zona zikaphumi but umuntu ongifunayo ofuna ukuthi sixhumane angangithola ku-Facebook DC Sibanda, on Facebook DC Sibanda, and then on Twitter it's @1DC, and then ku Instagram nakhona it's @1DC. Ungithola lapho ongifunayo. Then inumber zam it's 078 573 9045. That's if you are in South Africa. Thank you.
Udabuka komnyama bambile khona le phansi enkayi ucula esemzansi Afrika emshishi emsawawa egoli. Yiwo phela umdumo wakhe ahlakaza ngawo umdumo wamakhosi.
Ireggae abantu bona bayamukela kahle nje, just that nathi siyenza ukuthi i-appeal to the new generation and the old generation. Ama shows we do in South Africa, nokufika eSouth Africa Bonus Cafe ithole sendaweni ye, yeah, doing performances and nasezim Kobulawayo, also been to the Seychelles. The response is actually ayoni ejabulisa kakhulu.
Ngobunzima bempilo kweZimbabwe, abahlabeleli abaningi beZimbabwe abasacathulayo kwezomculo balubhelisa eMzansi ukuyazama ukucindezela imculo yabo. Bengafika eGoli badinga imisebenzi ehlukeneyo yokuthi bathole imali yokubhadala ama-studio ukuthi bacindezele-ke izingoma zabo. UDC laye uziphandela eGoli. Igama lami ngu-Ezra Jesus Banda. Bye-bye.
Distance Banda isigqibela ke uhlelo lwethu lwamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Abahleli bamaphephandaba kahulumende athi ele Herald le Sunday Mail basusiwe ezikhundleni zabo. Umanisipala wakobulawayo uthi ukusilela kwamafutha epetulo le-diesel sokubangele ukuthi ehluleke ukubutha izibi. Kubikwa kulokhu kulembono ehlukeneyo ukuthi umsekeli kamongameli webandla le-MDC umnumzana Elias Mudzuri axotshwe na kumbe angaxotshwa ngenxa yokuhlangana lo mongameli Emmerson Mnangagwa. selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo ngo 7:30 ntambama kumbe ekuseni njalo 6:30.